So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith oyebusa ilizwe lisathiwa iRhodesia.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe uSmith wayengcono ngabantu vele abangamadakudaku ngoba
uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadala abalimi yafika kumadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu $75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa.
Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusa leyo abazayikhiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlanu wedata.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Njalo bathi kumele uhulumende aphange alungise umnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% yibo kuphela abathi ilizwe lihamba ngendlela enhle. I-Afro Barometer yethule impumela yaloluphenyo izolo. Ithi kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017, iningi lithi kaqhubi kuhle umsebenzi. Ngokufanayo, inani labathi ilizwe lisendleleni enhle lalo liqhubeka lisehla. Uphenyo lolu luthi ukubhidlika kwemnotho kanye lokusilela kwemisebenzi yikho okumqoka ukwedlula konke abantu abafuna kulungiswe ngokuphangisa. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, umnumzana Swithan Chirodza, uthi uphenyo lolu luveza sobala ukwehluleka kombuso kamongameli Mnangagwa.
Hayi, impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni. Ngokungakhangela isinkwa sasiyi-80 cents, isinkwa sasingaphansi kwedola. Kodwa kwamanje uzananze ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyi-$50, $25. Ama-tax asekhona, abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenzi lutho ukuthi ancedise uZulu. Phela kulokhu kuthathwa ama-tax, abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi. Kanti umfoko amalunga ngale bamthathela umhlabathi, into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu, thina ngokwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi. Labo bantu baqinisile njalo singathi isibanga leso ku-research naleyo, hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu PF Chirodza bathi ilizwe liphethwe kuhle, ikanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke kwathu njalo uqhuba kuhle.
isinkwa okwakathesi sesidula sesiphezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa. So sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likamnangagwa eseli gadiwe le-reserve bank. Izimali ze-reserve bank zikhitshwa laphana e-reserve bank zihanjiswa kubosiphatheleni zidlaliswa ifeja-feja ngabosiphatheleni kusenza ukuthi uZulu eswele imali elesisindo imali engagcinakala emabhenki senza ukuthi ama-pension abe khangelela ukuthi azagcina abantu abe yinto nje eyihlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama-pension bekhangela. So into esinanzelelayo ukuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe-afrobarometer umbuzo wabo lo mbona ngani uphendulwe kuhle ngabantu beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Siphinde njalo saxoxa lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi uphenyo lolu luqoqwe ngabantu abavele bezonda uhulumende.
Ngithi lokho imisebenzi yezinta ngento siyakwela zonke izinto zikhwezwa ngomongo wempi ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine. Kungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi. Sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalalise ama-economies omhlaba wonke, kuguqwe ngamadolo. Kanti ezinxa kuyi-afrobarometer lokukhuluma, i-afrobarometer le ikhuluma zilezi zinto. Bakhuluma umbono, imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela kukhona, akula mbono wabantu aba i-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni komo kodwa selobunzima obubangelwa ukukhangelelwa umhlaba wonke ukuthi izinto zilindana emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba awumanga kuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi ze-Russia zikhweza amafutha zakhweza yonke into. Yonke into kayimanga kuhle phakathi komhlaba nothi eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi akula lutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko kodwa khangela phela lapho esivela khona. Ikakhulu ihulumende kamnandagwa ithe ithatha ilizwe ibe livele emuva le kubeso izinto lezi zizimbi babankomo. Siyakukhangela khonoko ukuthi singene phakathi kwama-barrier check kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaro. Kuthe umnababa laye thatha ethatha umnangabo uthethe emumeni vele omubi izinto zinebubi kodwa umnyama wekhona yokuthi sangena phakathi kwe-COVID sangena phakathi kade sifuna siphuma ku-COVID i-COVID yakhona ayikapheli sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi ze-Russia oyiwo ophambanisa ama-economies i-COVID iphambanisile ama-economies umumo we-Russia lo usuphambanisa ama-economies amazwe nokuthi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele. So yikho esimele sikukhangele kunoko babankomo.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith owayebusa ilizwe elisathiwa iRhodesia. Abatsho njalo bathi lanxa abantu babe bandlululwa okwakumele kwenziwe ikulungisisa imithetho yokuthi abantu bengaphathwa njengezigqili. Kodwa abanye bathi lanxa uZulu elamba kulezehlakalo zocuku lokunyamalaliswa kwabantu kungcono kulombuso wabahuquluzi benotho. Lingxoxompikiswano idla ubhedu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Siqoxe lohalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla othi kavumelani lalabo abathi umbuso kaSmith wawungcono.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe yena Smith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale ku Smith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangaveze bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi silwisana lamabhunu ngoba nombuso ka Smith abazenge bewuboni. Bonke laba abazelwe kathesi lapha ngo 79-78 umuntu ezalwa umbuso ka Smith wazela ngapi. Njalo kulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini. Ungumuntu ongamelanga thiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba nayilizwe leli bazalibisela emuva. Thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe lelunga lakhe alithandayo eme kulo, kodwa ngalokho osesukubona lokuthi sokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala lamakhiwa.
Kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu, kucatsha kwabantu lokunye okunjalo, ucuku olwedlula olukhona kathesi. Uthini wena ngakho lo?
Akula qiniso lapho elikhulunywa lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatshe. Bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatshe. Yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga. Babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa. Ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe. I-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina yise-ID, i-Criminal Investigation Department. Kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku. Kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist. Umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela. Izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini. Kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho. Lo okhuluma esitsho njalo ngumuntu lwana olelungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa. Kodwa ke wayengekho ngesikhathi sethu ngobana kaze ngibone lutho lo muntu lo. Nxa umbuso wabansundu lo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu, hatshe ethathe umbuso wabaningi ethono kaSmith wawungcono. Ngayehlala lo Smith, yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bathatha abantu bebahlohlela nemlinjini. Ngakho-ke lokhu hhayi thina asoze sikuvumele lokhu. Mina njengami mina uBen Ben kumbe uMax asoze ngivumele into enjengayona leyo.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadalwa abalimi yafika kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu 75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko enkundleni yalo yobulenjini ye-Twitter izolo ntambama. Umphathintambo wezokulima umnumzana Ensias Masuka ubikwa etshele idale lekhabhinethi ukuthi abalimi abazaletha umumbu kuqala bazathola amadola ngamachumi ayisitshiyagalolunye US$90 nge-metric ton eyodwa. Leli nyathelo lizathathwa njalo lakulabo abazaletha kuqala izilimo ze-sunflower le-soya beans. Uchinda soluzaphathwa njengesilimo esithunyelwa phandle kwelizwe i-export crop njengegwayi njalo intengo yalezi zilimo izafana laleyo eyakwamanye amazwe. Abanye abalimi babikwa besenqaba ukuthengisela iziphala zelizwe ze-Grain Marketing Board umumbu ngoba ibhadala imali ephansi njalo uhulumende ubesithi abakwenzayo akukho emthethweni. ukuhlaziya lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima.
Lapha kuleli lizwe vele sekonakele ngoba intengo evele ibekwa ngebond kayindawo njengoba lisiwa usa kwamalanga. Leyo mali isisala nje izinombolo ezinkulu eziqatha, kodwa eqinisweni uhlonzi lwemali yakhona kayisasebenzi. Ngakho uhulumende angaze afake imali enganani abeke inani elinganani, akubasizi ngalutho abalimi ngobana nxa bona sebebuyela ukuthi bayilungisa amasimu abo, izinto zonke abazifunayo imfuno zabo ekulimeni zifuna elo hlonzi njengedola lemilika kumbe iRand South Africa. Ngakho lokho intengo lezo kimi angiboni zithokozisa ngisho ngubani, ngoba uyathengani ngaleyo mali. Uhulumende aze athenge ithani ngaleyo mali ayiqambileyo, iza kunceda ngani? Iyawenza ubana umsebenzi womlimi ubuyele emuva. Singakhohlwa njalo ukuthi imvama uhulumende lo kumbe nxa ethe amabele kahanjiswe GNP uyaphuza, bathi sebeyithola imali yabo ivele isizingugude isigugudwe yi-inflation. Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusa leyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlani wedada. Sizabona abalimi abaningi mhlawumbe sebeyekela ulima wona umumbu lowo bezama ezinye indlela zokuziphilisa, ngoba imali leyo ikhanya ingathi iningi xa ukhangela inani layo, kodwa eqinisweni imali ukulunga kwayo kusekuthengeni. Nxa imali ingathengi lutho kayilamsebenzi.
Simbonile umphathi ntambo wezokulima echasisela idale lekhabhinethi leli ukuthi intengo le iphezulu njalo ingafanana la kwezinye izigaba ze-Afrika.
Asoze ulinganise imali yeZimbabwe ngitsho layiphi imali ekhona e-Afrika, ngobana iningi lemali ye-Afrika isekelwa lidola lemelika emazweni amaningi. Ngakho-ke yona le i-75,000 namhla kusasa iyavuka iyimalini, iyabe isingaphansi kwaleyo engabe kuthiwa yiyo ethengayo kuzwekazi le-Afrika. Hayi mphathi ntambo, lapha hayi eqinisweni ngikuhlonipha nje ukuthi uqamba amanga. Singathi thina umende eceleni kwesikhala senxa ithubhu lebhayisikili lihlathiwe, akulaqiniso la, ngoba nokuyimali lokhu kweZimbabwe sikhuluma nje khathi sihamba kuyawa, abantu bayakwazi nxa ilingana lenye Afrika. Yindaba engayifakanga mhlawumbe ngerandi wayifaka ngeyusa lelo lapho ekade izahlala khona ibe lohlonzi okwesikhathi eside, ngoba lezo mali kaziwi ngesiqubu lesi sisibona ibhondi lisiwa ngalo, kube kuthova isikhathi ekholisisa osowabo kuleyo khabhinethi ekhanya layo nje iyaphumputha iduza emnyameni kayikwazi ekwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibhanga leWorld Bank selethule uhlelo lokuphathisa abesifazane abazithweleyo ukuthi bathwalwe ngama-ambulance kungelambadalo kobulawayo kunye laseHarare. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi idolobho lakobulawayo yilo lodwa elibe lenani elikhwelileyo ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% labantu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 kuviki edluleyo. Okumanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salbonalo balaleli beStudio 7 nanibasakazi weStudio 7 ngufeli ukuqinisa lo okhulumayo. Khuluma ngeseJohannesburg ekhaya kuseLupane eKana eJabiwa. Nesimanga saloyo ophethe ezemfundo lothina kumele ukuthi izikolo zimshayele ama-7,000 ukuze enyize idili lakhe. Kanti lelo dili ulithethelwe ukhethe ubani? Ukhethe izakhamizi zabantwana noma uba bazikhethele bona lapha ephalamende. Ma ngabe kuwukuthi yena ufuna leyo bali ukuthi izakhamizi zishaye, izakhamizi ziyalamba. Isakhamizi siyeke ukuyathenga ushukela ngendaba zokuthi yena ufuna ukuya kwenza idili lakhe. Kanti leyo mali yakhe leyo ozoyihola ngoba ekhethiwe, uzoyiholela bani? Uzobe eziholela yena noma uzobe eholela izakhamizi ngoba ekhethiwe ukuthi abambe izikolo, abheke izikolo ukuthi izikolo ziqhuba kanjani. Phela lokho okwenzayo kungokwakhe lokho, akuthumani lezakhamizi ukuthi kuthiwe izakhamizi kumele ziyomhlawulela leyo mali ukuthi yena ayeze idili lakhe. Leyo mali kusho ukuthi ngoba izikolo zingaka baziyashaya i-7,000 izikolo zingaka, uzothola malini yena? Leseleyo uzoyisa khona abantwana manje abanamabhuku. Umntana engenabhuku ngihambe ngiyoshayise abantu izakhamizi zishaya imali engaka, umntwana engenabhuku uthi ayekwenza okwakhe okwakhe nje ewuye eyiwali izakhamizi zilambile. Isikolo singanabhola, abanye abantwana abanamabhola abanamashito ukuthi badlale ibhola esikolweni. Isikolo sishaye imali engaka ukuthina ahambe ekwenza idili lakhe lokuzijabulisa, thina ngapha sikuye ukuthi sikhala izinyembezi. Ife ngabe kuya ngami izakhamizi ngabe nje isikole nje ngabe nje abo headmaster vele leyo mali abayishayi. Leyo mali okumele ukuthi ishaye ihambe igcwalisele leyo mali iyethenga amabhuku esikolo, iyethenga ikithi yokuthi abantwana badlale, iyethenga ibhola yokuthi abantwana badlale. Hayi kuyanikeza umuntu osezozijabulisa I1 uzimabe emkhethile, laba abamkhethile abamshayela imali yena ngoba lokho kungokwakhe, lokho individual engakuthathi iproblem yakhe ebeseyifaka kwabanye abantu. Ngoba siyahlupheka manje eZimbabwe yizo lezi ndawo zokuthi shayana imali, sigijime shaya imali singazazi ukuthi imali zakhona ziyaphi. Lokho sinje sirotshwa manje mina inkuzi uthweyeke amaphoyisa abanje inkuzi, labo labona labo lo omama loyo basibamba inkuzi straight 99 emini libaleleke bona. Ikupapha abantu inkunzi lokho. Abantu izakhamizi izikolo bezingayishaye le mali leyo. So yena akazenzelele ngoba lidili lakhe elibhodane naye lelo.
Salibonani bakithi bantu beZimbabwe, linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni. Lapha ngiyancenga kakhulu bantu beZimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela. Abantu bangavotela ukuthi nithande tabavotela ukuthi ubani uzakwenza. So lapho engicela kakhulu yikuthi ilizwe lethu leZimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali, kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyachiya khona imali yelizwe. Nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke. Sisebenzela amanamba, siza kufathiya abantu bethu bengela lutho, kodwa sisebenza nzima. Kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besikhiyela abantu bethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuzela bobafisa ukusebenzela babo abantwana. So ngitsho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele kuhle. Abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothakisi, kodwa abantu kabakwazi lapha bakho. I-40 years le ilizwe lingelamali asonto encane. Kanti layo yako-Israel yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho. Kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili. UNkulunkulu wethu ungaphi, thina singaphi? Sasikhulule kunzima, sasikhulule kuhluphekeni. Asiphathe ngesakhe isandla. Obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela. Ukubusa abantu yikubahlonipha. Hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lekunzimeni, abantu bahambe ukuthi kabangene ngenkani. Ilizwe kalibuswa ngenkani, ilizwe libuswa ngumthetho. Ngiyabonga.
Linjani kuStudio 7, banjani abanye ukuphila? Hayi thina siyaphila lapha eGoli la. Ngingathanda ukuphendula i-audio kababa lohlo khona umgabo wathesi ilizwe.
lizwe.
Hayi ngiyavuma sibili umgabo wathengisa ilizwe kodwa bathi mina engumsolayo ngowakithiwa konkomo. Unkomo nguye wathengisa isizwe sakomthwakazi esasihlanganisa labantu besishonele. Ikuthi nje abantu bakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo. Kodwa bathi hayi unkomo yena ukusithengisa sibili wasithengisa sibili. Kwamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana ebona ukuyehlula wahle waba lemathebelelente. Wahle waba lemathebelelente wahle wabusa imathebelelente. Manje yena wayezitshetha uza kuse Zimbabwe yonke. Abamalela abafana beshonele. Abamalela abafana beshonele. Babuya babuzobulala amaNdebele futhi nga. Hayi unkomo ngiyowasithengisayo madoda. Joshua Nkomo ngiyowasithengisayo. Athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa. Yabona umqondo wabuya lo mqondisi moyo. Hayi ngiyawuthanda ngiyabonga.
Studio 7 salibona linjani? Hayi siyaphila. Mangaphi enkayimu mathe. So ke ngithi hayi bakithi. Ake sizameni ukukhuluma kuhle. Singasajojozeli kuimpi. Ukulwa lokulwisana akusiyonto enhle. Kasikhanya le nizwe lase-Ukraine ukuthi hleli njani. Selizintshaka ngenxa yempi. Impi into empi. EZimbabwe besifisa ukuthi ngaka yibi khona futhi. Sizehlulekele sihamba sizwe siphila. Ukuhlupheka kube khona sikususe silise isisombululo sokususa. Hayi khona ukutshotshozela impi. Impi kayilancedi. Siyabona isigaji okuncinyane kuyatshotshozela impi. Impi kayakhi elayilethi kutof kuthi ngaze libe njani akuncedisi. Yabonga.
Studio 7 linjani? Njani? Hayi thina siphilile ngapha. Imathema wenkaya. Hayi ngiyabonga izindaba. Mbongela njalo leli lizwe elizwileyo elivela kupresident uMhlonitshwa uMnangagwa ukubana nxa eyanqotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo ngomusa. Sekusithi inkosi ngambusisa ngalokho. Nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkani esiyalo. UNkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyele eceleni ngokuthula. UNkulunkulu uyabusisa. Isawenza lo mbuso walo sala khonapho kube umbuso olesizotha kungabi njengeAmerica abaqalisa ukulwisana. Khathesi umbuso kaBiden ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa nguTrump. Yikho ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyele ebuthuleni kungabusiseka. Ungakusiseka kodwa but laye longenayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovethi kulabalweli benkululeko lapha abasebenzayo abahloniphe lama-pension abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengeni besiyamelana lama-ovethi hhayi lokho ngiyanxusa uthando kalwandle eZimbabwe ukuze kube le ntuthuko kube le lotho mathe mawenkayi yabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze ukubuyiselwa ngemuva okwenziwa amasosha akwele Russia ngawele Ukraine sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi ze-Ukraine zibuyele emizini yazo esingamanxiwa ngenxa yokutshaywa ngamabhomba. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ulethemba lokuthi amabutho akhe engathola izikhali ezihlasela zikhatshana ama nuclear weapons azanqoba amabutho akwele Russia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo lamhlanje. Abanye bathi bona ukumbuso kamnumzana Ian Smith owayebusa iRhodesia wawungcono kulo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama. Igama nguChris Gande.